Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela imsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 kuNhlolanja 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
into yokuthi nje bethu uBlessed ubephehla udlame ngokuinterviewa umuntu into ekhanya ekwesinsikhathi ungaphinda uhleke ukuthi kade abantu laba bazama ukuthini.
Intatheli izindaba yephephandaba leNewsday lomsakazo kamabonakude oHSTV uBlessed Mhlanga umiso emthethwandaba namhla esetheswa amacala amabili okwethula imbiko ejojozela udlakela.
Sokulomkhuhlane lesisifo lesi isinanakazane sokuthiwa yi-stock borer ikakhulu emundini uhlasele ngendlela esimangaliso. Manje umuthi abadala babephiwe nje okuligajana okuncane okokuspreya, manje bathi bangaspreya ikakhulu kulezi nsuku izulu ibuye nje nje kugezi.
Abalimi eMathebeleland enkabazwe lezinye izabelo bathi izilimo zabo sezihlaselwe zinhlavane leminye imihogo yim. Uhulumende wakwele Netherlands uthuza kuma ukusekela ezinye inhlelo eziqhutshwa emazweni achiyeneyo agoqela eleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba yephephandaba leNewsday lomsakazo kamabonakude oHSTV uBlessed Mhlanga umiso emthethwandaba lamhla esetheswa amacala amabili okwethula imbiko ekhuthaza udlakela. Njalo abachuchisi balile ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso yebail ngoba besithi ulakho ukuphazamisa abafakazi. UMhlanga ubotshwe izolo ngemva kokuzinikela emapholiseni. Wavulelwa amacala lawa phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Amapholisa athi wakhuthaza ukuthi kube lodlakela kungxoxo ayiqhuba kumalanga edluleyo lelunga leZANU PF Central Committee umnumzana Blessed Geza, yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa asuke embusweni ngoba ekhohlakile elenkohlakalo. Iqotha lika Mhlanga umnumzana Chris Mike kusole abachuchisi ngokuphikisa isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso esithi le yindlela yokumhlukuluza nje kuphela. Umnumzana Mike utshele umthethwandaba njalo izolo ukuthi uyakusola kakhulu ukuphathwa kwecala likaMhlanga lipholisa elikhangelane lamacala ezikliwe eziyingozi iterrorism. UMhlanga uzaqhubeka ivalelwe abe sephenduka emthethwandaba ngolwesine lapho umanje umnumzana Farai Kwitima athe uzakwethula isinqumo phezu kwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngebail. Kulabantu abaningi abahambe enkantolo ukuyasekela uMhlanga abagoqela abalwela amalungelo oluntu, abezombusazwe, amagqwetha kanye labantu makhaza. Abanye babo ligqwetha umnumzana Tendai Biti, umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, lo mnumzana Love Mau Maduku okhokhela ibandla le-NCA. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mqondisi wenhlanganiso yezindaba e-site umnumzana Zenzele Ndebele njalo ohlaziya ezombusazwe, yena othi bayakusola kakhulu okwenzakala kuMhlanga.
Bona ngana kula cala lapha into yokuthi nje bethu uBlessed ubephehla udlame ngokuinterviewa umuntu into ekhanya ekwesinsikhathi ungaphinda uhleke ukuthi kade abantu laba bazama ukuthini, ngoba intatheli izindaba nxa esenza umsebenzi wayo ikhuluma la ngubani ongakhuluma into ayifunayo. So kube bale problem lo muntu okhulumeleyo indaba bengazange badingayo ugeza bambopha than ukuthi bebophe uBlessed kakade esenza umsebenzi wakhe. I mean kusukisela nini njanini ama journalists sayarekhoda abantu abaningi bekhuluma indaba ezijiyeneyo ngokwakuqala ukuthi bebopha intatheli izindaba beyibophela into ekhulunywe ngomunye umuntu kungayisiyo oyikhulumileyo njalo nje kuba sobala ukuthi izindlela zokwethusela ama journalists ukuthi bengakhulumela abantu abakhanya bengavumelani lombuso okhona kumbe mhlawumbe abangaqalisa ukuthi bethi umongameli welizwe kathiye isikhundla so kuzaba lefiye kuma journalists ukuthi bengakhulumi kumbe beqalisa ukuzisensa ukuthi mhlawumbe lami ngakhuluma into enje kumbe ngaxoxisana lobani ngingagcina mbotshiwe so izindlela zokuthi bestope ama journalists ukuthi beinterview ama veterans labanye nje abantu abangahambelani lento ka 2030 leyo ukuthi mina ngakuzaphe khona ngo 2030
Elinye lamapolisa aphatha udaba lukaMhlanga ngelibona ngezinto ze-terrorism okuyinto ecunule kakhulu igqwetha lakhe uMhlanga uthi ningalokho
I think into edanisa kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe wants to weaponize umthetho ukulwa amabhekhe zabo but it's a clear message kakhulu kubantu abathelizindaba ukuthi khona uhulumende ufuna ukubethusela ukuthi bengakhulumi izinto ezihambelana lesuccession yezanu obviously umuntu ophandle kathi soli journalist ongakabothwa uzacabanga kabili kathathu before esenza enye istory kumbe another interview elokuhambelana lento zezanu so it's really ngathi kuyadanisa kakhulu kubuyisela muva ukusebenza kwama journalists but also nxa sikhangelele ukukhululeka nje kwemsakazo elabona izindaba ngoba abantu sebezasebenza bekhangela ukuthi kambe lokhu kungambophisa yini kumbe kambe lokhu kungaba into nje because seZimbabwe phela ungahlala iminyaka emibili emithathu inyanga yonke ukurimand beqede betawula cala
Lo mnumzana Senzele Ndebele ohlaziya izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yezindaba yesite obexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo we Studio 7 ukolunye udaba olusemthethwandaba amagqwetha amela umholi wogatsha lwabatsha kubandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhululi Jele owabotshwa kumaviki amabili edluleyo esikolo sePhakamani High School ePlumtree Yemva kokutshengisela kwabantwana besola ukufundiswa izifundo zeHeritage Studies, athi lamuhla akhalaze umthethwandaba ukuthi alahlele khatshana lelicala. Umnumzana Jele, yena ozaphindela imthethwandaba ngomvulo ozayo, wetheswa icala le-disorderly conduct at a public place, ngoba kuthiwa wangena ngemva kokutshaya umnyango ehofisini kamphathisikolo, Lapho abantwana ababikwa ababevalelwe khona bebuzisiswa ngamapolisa le labanye abakahulumende ngesehlakalo sokwenqaba okufundiswa iHeritage Studies le okubikwa ingahambelani lamasiko abo njalo ibafundisa ulimi lwesishona kodwa umnumzana Jele uyakulandula lokho esithi wayezivuzela nje ukuthi kungani abantwana babebuzisiswa abazali babo bengekho ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe legqwetha elibamelayo umnumzana Thuto Mavula
awukwamhlanje singena sisizukufakazi yathi kukhona yathi kuthulwa ngumbalisi onguye owayefundisa abantwana laba eklasini nobufakazi bomphonisa lo nguye wahamba waya-interviewa abantwana laba kwaba ukubangela ukuthi uma usvotha ecause i-disorder or i-breach of peace esikhona lapho esikhuluma naso sephakamani sibone ubufakazi buphrezentiweyo ekhothi bungayinabisi ukuthi kuphruve lelo cala so yikhothi igcine sesenza i-application e-discharge okuyikucela khona ukuthi ikhothi ibhithe icala ngoba ubufakazi buyabe bethuziwe buyabe bungaphelelanga buyabe bungagezisi icala njengoba lethiswa umamauma osvotha
lokhu kungabe kusitsho ukuthi umnumzana Jele uzaqhubeka esentolongweni yini liyathemba ukuthi kuzaphumelela
owakathesi ozabe esikhona ejeli njengegama lakhe ngoba wayevele ngitshike ibheyili because ungakhangela indaba yakhona yindaba ezama-political esingabe ngingafundisa khona ethehlini ngoba ungabona izini ngendlela akubika ukuthi wabotshwa ngayo kumbe wadinga ngayo ukuze involve amapholisa as opportunity sinethemba ukuthi ngemandi mhlaka 3 March kungaya ngendlela thina esifisa ngayo isicelo.
Kuyikuthi icala leli alilahlelwanga khatshana, kuyini elizakwenza?
Okuzandulayo ukuthi nasisizameke sizigcazi kusibotshe ecalini ukuthi uzivikela njani icalini, njalo ilakho ukubizana kumafakazi then i-adjudicative process ingasinikazi isinqumo.
Ukhulume ngendlela abotshwa ngayo, kukhona yini okunye elingabe likusola ngendlela aphethwe ngayo entolongweni?
Yena manje ekhuluma ngala nto angayisola, kodwa kuqala icala uthi yena into ayengayisola kuphela ikhomishana ukuthi senze anomuntu owayezalekela umthetho, kwaba kuphela kuthenjwa ngu-social media kanye nomuntu obalekayo, ngoba siyabona ku-social i-MRP insakazi i-Public Party ukuthi khona udinga ngamapholisa, so kusho ukuthi ngiyakwazi kwabalisi ngoba ngesinye isizathu saningikhisa i-bail enkantolo lathi khona yena umuntu owayebaleka, kodwa amapholisa yiwayeshika ngesikhathi enginekhombi nakhona umuntu osebenza, so wayenikelesize zinto zamapholisa.
Umndeni wakhe kawuhlukuluzwa?
Abantu abathukumezekayo yilaba abatholakala lapho edarabhini lapho ahlala khona, bafika babamba umama owayekhona phanya ozithweleyo bengani basebemfake izamposi besithi emveze ukuthi ungaphi.
Umama ubunjani lamuhla?
Wabuyile esibili ebegcwele esingathi khona nabazali ngamalunga omphakathi nabokhansila kanye labo, ngoba indaba le ithinta umphakathi. Lo nje kuke zabalu zikhulumo ezinye nje ezike zakhona ukuvusa ukuthi hhayi abantu abanjengoba abaningi bazoba ngomsindo, but kuqine sowukhanya ukuthi hhayi nabantu adikezekulandelela udaba lolungoba udaba olusegudini.
Lo mnumzana Thuto Mavula, iqotha elimela umholi wogatsha lwabatsha kubandla lemthwakazi Republic Party, umnumzana Mkhululi Jele, sixoxelaye eseplumtree. Abalimi eMathabeleland enkabazwe lezinye izabelo bathi izilimo zabo sezihlaselwe yimihogoyi okungenqabela ukuthi bethole isivuno esiphezulu lonyaka. Izigaba ezihlaselwe kakhulu izinhlavane ezidla inhliziyo yomumbu, lamanye amabele zigoqela iKhezi, Gwanda North, Mberengwa lezinye indawo. Imhogoyi eyaziwa ngokuthi i-army worm edla imkiwane yomumbu le amabele layo ihlasele eWange, eMguza, eZwishaba, eMaswingo, eHurungwe, eZwimba lezinye izigaba. Abalimi kwezinye izigaba lezi bebebhekane lendlala enkulu nyakenye eyadalwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Sixoxe ngohlupho lwemhogoyi le. Lenduna uNgwenyama Fuyane usesiqintini seFumugwe eMathabeleland South.
Sokulomkhuhlane lesi sifo lesi isinanakazana sokuthiwa yi-stock borer ikakhulu emunjini, siwuhlasele ngendlela eyisimangaliso. Manje umuthi abantwana babephiwe nje okuligajana okuncane okokuspreya, manje bathi bangaspreya ikakhulu kulezi nsuku izulu liyelile likugezise. So umuthi lwana uyasilela, okokuqala le-fertilizer iyasilela ebadaleni ukuthi balokhuze baspreye izilimo zabo. Yizinto esikhangelanelazo kakhulu zona ezihluphayo.
Nxa sesikhangela-ke konokho-ke okumele likuthole, ngubani okumele alinike, kumbe abantu abanelisa ukuthenga kume njani khonapho? Khonokho okumele lilungisa ngakho i-stock borer leso?
Thina singabantu bamakhaya, abantu bemakhaya iningi lethu asisebenzi. Yonke into esiyitholayo siyayame kakhulu kuhulumende kanye lengane zakithi, kumbe ingxenye yemuli ezingaphandle kwelizwe ezisebenzayo, yibo abantu esithethini esiyabe siyame kibo kakhulu. Ikakhulu uhulumende, ngoba uhulumende nxa isiza lohlelo lento wasipha umuntu wokuspreya, kodwa umncinyane awumningi kangako. Khathesi asiselawo, so siyawufuna. Kodwa sesibatshelile abeluleki, engathi mina phecelezi abalimisi, ukuthi basincedise. Bathi bazasincedisa lanxa singakakubona kwakhathesi.
Ye, manje nxa bengalincedisanga kuyaphetha ngani kholokho ntoni?
Ngibona ngathi sizalahlekelwa isivuno esikhulu kakhulu ngenxa yokuthi into leyana iyaqhela iyaphambili. Ensimini eziningi sibe zehlukene njalo lamavillage akhatshana, okutshengisa ukuthi kuthe chithisaka isigaba sonke.
Kudlani umumbu? Amabele kudlani kakhulu?
Kudla umumbu, kuhle kutshaya yona inhliziyo yomumbu. Ngobana sokuvula izikhalapha emahlamvini kuvele kuyabe sokuhle kakhulu inhliziyo yomumbu, ikakhuluma imbimne ngoso kwidlile vele ihlife
okunye ke okungani libhekane lakho nduna kwini
izilimo zinhle kodwa uhlupho silalo yilolu okokuqala inkotha inkotha lapho yesabeka baba anti esikhathi abaningi bethu abadala abalima besebenzisa lolu uhlelo lentwasa okuthiwa umuntu nguye osuka aphenduka abe yidonki aphinde abe yinkomo so ukhulela khona luyesabeka ngendlela eyisimangaliso ngoba izulu lashiya lavala sibili okwesikhathi eside phose inyanga yonke kwedlula inyanga yonke izulu isima isuku zonke azange kube lethuba lokuthi abantu bayehlawula ngokokuqala lokhu okwesibili yilokhu amanzi asuka abamaningi ilokhu izilimi eziningi zakhulela ngamanzi umbala wazo ngathi uyatshintsha ngathi uba ngumthubi ngesikhiwo kuthiwa yiyelo okutshengisa khona ukuthi sezikhulele ngamanzi abalimi ababele ndawo ezibanzi zokulima i-fertilizer ababeyitholi azange yenele yasuke yaba incinyane manje ukuthi bayenelise ukuthola i-fertilizer yowendawo yonke hayi kunzima
Leyo ke yinduna uNgwenya Mafuyane osesiqintini seFumuko eMathabeleland South obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseKZ. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Inhlanganiso yeWorld Health Organization ithi kulomkhuhlane ongaziwayo kwele DRC osubulele abantu abangamachumi amahlanu i-50 owaqala ukubulala abantwana abathathu edolobheni leBhuluhu ababedle inyama kamalulwane. I-Vatican ithi uPope Francis ogula kakhulu olesifo samaphaphu lezinso usesiba ngcono njalo ulele kuhle lamhla njengayizolo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika bayakhala abantu emhlabeni wonke jikelele kulandela ukubhubha komculi weMelika obeludumo uRoberta Flack owaziwa ngengoma ethi Killing Me Softly with his song Letty Just Like a Woman. URoberta obesele minyaka yokuzalwa ifika phose amachumi ayisificamunemunye ye-88 ubulewe yisifo se-Legerich disease. Umkhuhlane lo wenza ukuba engenelisi ukuqhubeka icula. Waziwa njalo ngokulwela ilungelo loluntu lokuthola izicoco ze-Grammy Awards. Omunye wabathakazelela umculo wakhe njalo okhala labaningi ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas eTexas khonapha eMelika.
Sithanda ukulethe ukukhala sivile okukhulu silahlekelwe kakhulu lelizwe lilahlekelwe lemuli yakhe ilahlekelwe ngoba ube ngumuntu obeziphatha ngendlela yokuthi aqondise lokhu akuthanda ikakhulu ukuhlabela.
Yes, yabona njalo wayelwela ilungelo loluntu lokulamba indlala into ezinjalo. Ubona njalo imisebenzi yakhe le.
Wayengumuntu sibili okhanya ekusiba ekugqoqozela lokho ekuphakamisa kakhulu njengoba kubeka ukuthi wayekhulumela abahluphekayo, khulumela labo amalungelo abo. Ayephansi ayekhulume ehlabela kodwa eletha sibili ngaphakathi yakhe ukuthi atshengise ukuthi uyalwela laba abacindezelweyo abangalazi into ezipheleleyo njengabantu bonke.
Ye, watshela intatheli ezindaba ngo-2020 ukuthi kuyamangalisa lokho ukuthi waloba ingoma ezinye njalo azicula sokule minyaka engamajumi amahlanu wakwenza khonokho kodwa abantu lokho bebhekane lensizi eziningi zelezo ayicula ngazo kwamangalisa kakhulu. Ubona njani ngakhonokho akunanzelela?
Uqinisile, ngibona ngathi ulokhu eqinisile sibili ngoba ungakhangela ukuthi abantu bacindezelwe kumbe abantu baswele kumbe abantu kube lendlala kube lemkhuhlane kube lezinto zonke ezinjalo kungathi kuphila labantu akupheli okuyizinto kokhona laba abalezinto baqhubeka belezinto abalangelazinto baqhubeke bengelazinto ngoba ungakhangela i-50 years iyahamba masinyane sibili ufica ukuthi kuloke kufanana lakhona lokho okwakuyikho khona 50 iminyaka engamajumi amahlanu adlulile.
Ye, singathi khona vele ukucula kulethelelana abantu.
Kuyaqumbaqumba ingaphakathi yomuntu, njalo angiboni ukuthi kungaba khona ukuphila kungela kuhlabelela.
Lawoke ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eTexas obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isikhuthaze uhulumende ukuthi aphe abatsha ithuba lokuphatheka ekuthathweni kwezinqumo zelizwe njengoba beyibo abanengi elizweni. Embikweni wakhe ekhuluma labatsha ngesikhathi kunanzwa usuku lweNational Youth Day ngeviki edluleyo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe kuqakathekile ukuthi abatsha bephatheke ekwakheni elakusasa leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxele Chris Fundirwa okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo ezifundi ekolitshini leNUST eyeZinas.
Udingo uparticipation yabatsha, first of all, isekuthini abatsha bakho-well informed because things like fundamental seats, uba ngo-MP, uba ngo-councillor, are things that abatsha should be looking for. But as it is, we are not well informed about those things, and sometimes we don't even seek to get information on how we can participate lapho. And then also the other thing is, we find we have a youth committee, youth empowerment programs, but all those programs are really done around our data. So it's in which are the parents are youth things, but people who are really truly in charge, they won't want to youth at all.
Singathi lapha umlando ukubani ukuthi kulungisiswe indubo lesi?
Umlando sebadale, to be honest, because first of all, we don't have the powers to oppose abantu ababebele othmani. The people who have been through the system, the people who are supposed to guide us, that people who are supposed to allocate our opportunities, that must be supported. But then, abenzakali lokho. You know, we cannot always force our way through. And I'm going to tell you, we're going to try revolution, we're going to try to get the creators, the voters, and the winners. So I think that we're going to say we're now about the Avalamans and Kone, which are the older generation from high school.
Ukhulume phambilini laphana wathi abatsha akula abangekwenza abangalungisisa lolu daba ngabantu abadala. Singathi abatsha abala wona amandla nje akulokuncane ongakukhuthaza abatsha ukuthi bengenza labo indima yabo ukwenzela ukuthi bazwakale ilizwi labo lawo libe lizwakala ekubusweni kwelizwe.
Like every other situation, I think there's a greater extent than the lesser extent. So in this situation, to a greater extent, I said our man, but to a lesser extent, we are not completely powerless. So as I went about, yes, I'm based Golo. Yes, I found my degree in engineering, my degree in journalism, my accounting, but in Bonanjeting studies, qakathekile ukuthi kuyabatsha sikhangele sifake amehlo entweni ezinjenge-parliament, into ezinjenge-government, into ezinjenge-council, ukuthi focus really, and if we can, we maximize ukuthi siyenze ama-program that include that. I think yiyo nje indlela esingaba more participative ku-government yelizwe lethu.
Lowo-ke ngumnumzana Chris Fundirwa olwela ilungelo lezifundi ephansi kwenhlanganiso yeZinaso obesecingweni loThabo Kancube weStudio 7 ekoBulawayo. URainet Clever, umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Netherlands olubona ngobudlelwano lamanye amazwe lentuthuko, uthi sebelungiselela ukumisa inhlelo eziningi abaziqhuba kwamanye amazwe agoqela akulelwa ilungelo loluntu ukuthuthukisa abesifazana labantwana, ezemfundo, ezemidlalo, ezamasiko lokunye, ngoba bafuna ukulungisa ababhekane lakho elizweni labo. ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Besenzela abantu bamanye amazwe esingathi ngamazwe global south ikati labo balabantu babo abadinga usizo ngenxa yokuthi America yakuyenza kusho ukuthi amazwe amanye la sezalandela yenze ngokufana nayo kodwa ke ngenxa yakhonoko ukuthi sokuzabe inhlanhla embi emazweni aseAfrica ngenxa yokubana amanye ezinto zenezi ezivalisiwe ezinjengabo lawyers for human rights izinto ezidingakalayo kakhulu ngoba senenzelela kulabantu abalezindingeko njalo abangenelisi ukuzibhadalela ama-lawyers so kutsho ukuthi into ezasuka ibe le impact kumbe isuka iyenze kube nzima empilweni zabantu kade bephila ngosizo abaluthola kunhlanganiso ezithola i-aid from inhlanganiso ezinjalo.
Asithi-ke imali le isuswe Dube ingasabi khona po inhlanganiso ezinje zingazimela zodwa kumbe kuyamele zidinga kwenye indawo njalo nxa zidinga ziyadinga ngaphi?
Okulusizi kubana e-Africa kulama-resources enough kodwa ngenxa yokubana abantu abayibo abarana i-Africa balokungathembeki lokuchitha kubi imali ama-national funds yikho kwenza ugcina sokudingakala khonokho so ngezindlela kusho ukuthi bonke abantu abaphile e-Africa abadiphenda kwinhlanganiso ezinjalo sokumele bebambe ama-governments abo accountable ukuze kwanise ukuthi efunde nale gephu kade ikhava zinhlanganiso lezi esezisithi seziphuma.
Ye, siyabona izinhlelo zangkhona yilezi ezikhuthaza obaba ukuthi balwisane lakhona ukuthi kungakhahlanyezwa abesifazane. Kambe kungakhutshwa khonoku kuyahamba njani?
Sokumele sibe ngabantu esikhala sizame eminye imizamo ngoba abadala bathi ithendela elihle ngelikhala ligijinga. So ngezindlela kutsho ukuthi thina njengabantu be-Africa kumele sibone ukuthi siyenza njani whether siyakwanisa ukuthi siqoqe izimali njengabozibuthe sibe lama-accounts ayenziwa njengabo-World Vision ukuthi sebezibhadala ama-$5 kumbe ama-dollar whatever sikwanisayo ukuthi zenezinhlanganiso zikwanise ukuqhubekela phambili.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBeitbridge. Sogu isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani basakazi beStudio 7. Linjani basakazi bethu lonke? Hayi, siyajabula lathi. Ngithi ke ngiqondanisa indaba le ngifuna ukuyibuza la bantu bokumthokazo babuzano ukuthi bona bangamalunga ezano or bangama-supporters ezano na ikinga yabogawulo lobomalaki nkumbuni. Qondise ebantwini bokumthokazo babuzano ngoba sibona into eziningi ezenziwayo ingani bona babengekho makhulunywa ngendlela kuthiwa kule holiday kamgabe. I-holiday yani kujabula ukuthi kwabula abantu bokumthokazi na yinto esiyibuzayo. Kungazeke kukhulunywa ukuthi sifake i-holiday yokutshona abantu bokumthokazi ngo-1983 kusiya ku-1987 or kube le holiday kankomo kucatshwa inkomo iqhaza walibambayo ukukhulula ilizwe. Ndike mbuze abantwini bomathabeleland ukuthi babekhona yini kuthatha izinqumo ezinenkuzano or bona ama-supporters batshelwa nje isinqumo sesithethe ukuthi hayi khulumani lenze lokho.
Kundawo zonke siyabingelela, silibingelela, sibonga izindaba lezethulela zona kuStudio 7. Ma abantu abakhuluma ma besithi bona laba aboJoseph Achube ababesithi izinto ziraiti laye umnangako othi yena khona engathiwa uyacreate imisebenzi after isikhathi esingakanani ngoba vele leli lizwe akulani lokho engazalwayo angaze ngikuthole kuphumule. Sele vele nidubeka lamanje lokho nidubeka lokho bekhompaye esitulweni okokuthi uhlaleleni yena umnangagwa lo ngoba kuyamehlula nangu hlulekile even khona esethethe over 2017 kuzofika manje yini improvement oyenzileyo ebantwini manje le wolokhunjani kuwowankile siyezwa abantu bagula ngobuningi babo bagula le kuthiwa bagula amathambo amalukuzeni amathambo ma besiye ezibhedlela lezibhedlela zakhona zisekudeni 3 hours umuntu esekuhambeni egula kulo muntu ongakhona ukuhamba egula 3 hours.
Studio 7 njani balandela abasakazi thenda ukuqhuma baba lo kuthiwa nguRichard Moyo lo ukuthi kahle kahle na umsebenzi wakhe ngowani ngoba uzodefenda uhulumende kumbe ngoba uzomela izikhalazo zabantu
kwazi isikhathi esiningi abantu nxa bemtshela inkinga zabo yena okwakho gijimela ukudefenda uhulumende kuphela. Ngiyabona ugogo la kuyakhulunywa ukuthi ugogo labawewanke laba amaklinika kude, imtholampilo isekude, nini ukhuluma ukuthi uzoyakhiwa isibhedlela eLupane. So umuntu uzobe esuke ewanke siye eLupane engenamali, uyeza ukuthi abantu bakhala ngemali, kodwa yena okwakho gijimela.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Olivalelisayo yimi uSthandekile Mhlanga, ngilithiya kuhlelo lweLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lila.